kwenzeke ukuthi ifike isilayo leyo isebe la ukuthi kufanele ukuthi laba abasekhaya abayiwo abanjengobhodloza labanye abasebenzile ukuthi kube nenkosi kufanele ukuthi bayehlangana lenkosi ngale bayibona into ezenziwa ngakhe e-KZN yikho besiye laphayana.
Kahle kahle ubungwani umkhosi wonalo?
Umkhosi lo yikukhumbula uchaka kodwa base beyibiza bethi i-Heritage Day kodwa lalilanga lenkosi uchaka leli manje bamkhumbula ngalo ukuthi lenziwe imisebenzi yonke yesintu kuleya ndawo. Kade sikwaduguza duze le-Heritage Day duze lolwandle lapho leyo ndawo ise-KZN ibizwa kuthiwa kwaduguza lapho kwakule nkosi yakithi khona e-uchaka.
Manje lina njengequla labavela eZimbabwe balamukele njani?
Hayi basamukele kahle kakhulu. Mhlawumbe ke ngibuyele emuva kancane. Isizathu sokuthi induna engigumete yini yila eGoli ngagcotshwa inkosi yonale kade siyekiyo uZwelithini enguyephetheyo isize samazulu sonke inkosi yalapha eSouth Africa yiyo yagcoba mina manje. Laba bakithi njengobana lo usiko lwakithi sifuna ukuluvuselela lento zakithi sifuna ukuvuselela bengihambe labo ukuthi bayebuka lezo zinto ezile babone lokwenziwayo bangafuna endleleni ngento abayenze ekhaya njengamanje esifisa ukuthi bayazi imithetho lezinto zokuhamba ngoba amasiko kithi ngapha e-South Africa ayekhona. Kodwa-ke langaphandle kwalokho okugoqela konke khona lokhu yikuthi thina vele ndabuko yethu esidabuka la kodwa ngokuzala sizalelwa khona lekomthwakazi kodwa singabalapha kahle kahle so lama kungenzeka kanjani inkosi yethu yonale lama kungenzeka ekhaya kulunge inkosi yiyo yonale eyakithi pho-ke laba bakithi ukuya kwabo laphana bengibahambisela ukuthi bayehlangana lenkosi bayibone babone lezinto ezenziwayo kuzakuthi ngokuhamba kwesikhathi into zonke seziqhubekela phambili sokuhlangana lamakhosi lami ngingaphakathi kwakhona kuyimi engenza yonke leyo nto babone ukuthi into zenziwa njani ukuze siqhubekele phambili ngempilo yethu sifuna ukuthi umuntu lomunye abuyele ebuntwini bakhe abe ngumuntu azazi ukuthi ungubani.